Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 5 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okungenziwa ukuze kunciphise udubo lokusilela kwezimoto ezithwala abantu emadolobheni ukuthi eBenmas Public Transport System lekazukho ibe khona kwelinye icele, kube sokusithi-ke amakampani azimeleyo esasibhele silayo ikakhulu koBulawayo obhukta labo bavunyelwe ukuthi bathwale abantu ngendlela babevele besenza ngayo.
Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Wamthwangwa uthi inkampani yeZupco isiyehlulekile ukuthwala uZulu elizweni jikelele.
Kula malanga empilo inzima, imali ayibambeki, lobi bondi lona litholakali US worth, amarate akhona sitshalela phansi, yonke into iyakhwela. Siyakwazi ukuthi senzele imisebenzi ayitholakali. Le rate akhona siyakwazi ukuthi 300, 350 bayebathi 400 iqiniso salazi, le bhenki layo ikhuluma into eyiyo.
Abantu abaningi koBulawayo bathi sebephila nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokuswelakala kwemisebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umhlangano omkhulu wabatsha bebandla leZanu PF lapho asole khona abasebenza lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa wazise ukuba inkampani kahulumende yamabhasi yeZupco isiyehlulekile ukuthwala uZulu elizweni jikelele. UZulu ogoqela abafundi ubhekane lobunzima obukhulu bokuswela izimoto zokuhamba ngemva kokuba amapholisa eqale uhlelo lwabo lokubopha abalezimoto ezingela mvumo yokuthwala uZulu ezibizwa ngokuthi imshikashika. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Osomabhizimusi ababhalisa ukuthi bathole imvumo yokusebenza bengaphansi kukaZupco abathandanga ukuvezwa amagama abo, labo bakhala ngokuthi babhekane lobunzima bokuthi bayaphuza ukubhadalwa ngabale nkampani phezu kwalokho beyithola ngedola leZimbabwe elua isisindo salo mihla ngemihla. Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association, iBupra, yena ukhuthaza ukuba kuvunyezwe abezinye izimoto abasebenza bezimele njengalokho owakusenziwa ngaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19.
Okungenziwa ukuze kunciphise udubo lokusilela kwezimoto ezithwala abantu emadolobheni ukuthi iMass Public Transport System, umbi eBen Mass Public Transport System lekaZupco, ibe khona kwelinye icele, kube sokusithi-ke amakampani azimeleyo esasivele silayo ikakhulu koBulawayo obhupta ombayiwa osithi labo bavunyelwe ukuthi babe bathwala abantu ngendlela babevele besenza ngayo. Abantu bona bazazikhethela ukuthi bangene kuziphi izimoto ngokuchipha kwazo langokuthi ziyabafikisa ngesikhathi yini. So esikuqongosela kwenye abavunyelwe ama-private players la abekhona emgwaqweni kube semthethweni njengoba babevele besemthethweni.
Umnumzana Aklas Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso eJehova Mbayiwa, uthi okwakhathese akula esekuphumile kungxoxo abalazo lohulumende.
Okay.
unkosikazi Sanele Nyoni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi impilo zabantu zibasengozini nxa amapholisa esexotshanisa imitshova.
I-transport iyahlupha okungadingwayo, kodwa okuzwisa ubuhlungu yindlela amapholisa ayabe exotshanisa ngayo amakhombi ayabe encedisa abantu. Amapholisa awakhangeli ukuthi bayabe befaka impilo zabantu engozini nxa bexotshanisa amakhombi la.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokusisebenza, uthi uZupco akathenjwa ngala sikhathi esiqondileyo esaziwa nguZulu.
Lento ye-transport vele iyasihlukumeza kakhulu, ngoba njengathi vele abayenza ama-business, esizenzela ama-business ethu okuziphilisa, uzathola ukuthi uzabona ufuna ukungena ngo-7 ekuseni, kodwa uzolalana kuze kushaya u-9. Ngaleso sikhathi amabhasi angikhona azabe engekho. Lokho kuyasi-affecta kakhulu, kwenza vele kungasebenzeki. Ngabe nje i-government iyavumela nje imishomo ukuthi ingene ukuze kuthi abantu bakwazi ukuhamba ngesikhathi abagwanisa ngaso.
Isiphathamandla senhlanganiso eZimbabwe United Passenger Company, iZupco koBulawayo, umnumzana Tinei Rwasoka, walile ukuphendula imibuzo ephathelane lalolu dubo wadlulisela kumqondisi wenkampani le, umnumzana Evaristo Madangwa, yena ongazange adobhe ucingo lwakhe. Emazwini akhe ngemva komhlangano wedale labaphathintambo, unkosikazi Monica Mutwangwa uthe uhulumende kazange amise imota ezingekho ngaphansi kwenkampani kaZupco ukuba zithwale abantu, kodwa imota lezi kufanele zibe kusimo esiqondileyo ukuba zithwale uZulu. Ngesikhathi esifanayo, ubuye wathi uyananzelela ukumemetheka kwemota ezingelalungelo ukuthwala uZulu. Ngalokhu abomthetho bazaqhuba umsebenzi wabo bengela kwesaba kumbe ubandlululo, lokho kusenzelwa ukuba uZulu aphephe engozini zezimota. Okwakhathesi ibhasi engaphansi kukaZupco ingamadola ayisichiyagalombili eZimbabwe, i-80 bond, ukuthi ikhombi ingamadola alikhulu, i-100 bond. Kuthi lezi izimota ezingekho ngaphansi kukaZupco zibuza idola leMelika elilodwa nxa sezithwala ngesikhathi santambama, lapho abomthetho sebengasavimbanga emgwaqweni. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wenza inhlanganiso kaZupco ukuba ibe yiyo ekhangele indlela zokuhamba. Ezinye lezi inhlanganiso zamiswa ukuthwala uZulu. Kodwa inhlanganiso le ikhulelwa linani labantu abadinga indlela zokuhamba. Inhlanganiso yamagqwetha amele amalungelo abantu eZimbabwe Lawyers for Human Rights imele inhlanganiso yabe Passenger Association, ithi yona isiphe inhlanganiso yakoZupco kanye lomphathintambo wezigaba amahola angama-24 ukuthi befake amabhasi aneleyo ukuthwala abantu, behlise ukudubeka kukaZulu ahlangana lakho ekudingeni izimota zokugada. Kungehlula lokhu, baza kusa inhlanganiso yakoZupco emthethwandaba ozamele abambe ngamandla ukuba benze lokhu. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi koBulawayo bathi sebephila nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe, lokuswelakala kwemisebenzi. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla, abatshayela imitshova, labantu asebekhulile abehluleka ukuselela imuli zabo. U-Ezra Chisa Swanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Imuli eziningi zibhekane loduwo lobuyanga obesebekayo, iningi selisidla kanye ngelanga, njalo imali yokuthenga ingekho. Mnumzana Mehluli Sibanda omunye wabathona bebhotabhota enzikini edolobho lakoBulawayo edinga ukuyimsebenzanyana kwalelo langa.
Ngihlala e-Country Park ngigezisa izimoto etown. Kula malanga empilo inzima, imali ayibambeki, lobi bhondi lona litholakali US West, amarate akhona zitshalela phansi, yonke into iyakhwela. Sakwazi ukuthi senzeni umsebenzi ayitholakali. Le rate lakhona sakwazi ukuthi 300, 350 bayebathi 400 iqiniswa lisalazi. Le bhenki la ayikhulumi into eyiye straight.
Ugogo leminyaka engama-26 lasikhombisa uShila Dube uthi indlala bhe sezethengisa itiye ukuthi aphile ngoba kaholi le-social welfare.
Lapha kuya ngabantu bakhona, qala abantu babo unxelayo bekubhale ubone lona sekutsheni ukuthi hayi mina sendla lokhu kodwa labhalwe ilanga lonke elifana naye bekwecile especially njengathi sizenzelayo so vela bakukhangela abantu ngabacebisa nje ukuthi asizenzeleni ni egovernment yasitshela vele ukuthi yonke umele uzani uvuze izindlu
iningizwe elihamba ngenyalo lisuka edolobheni lapho eliphanda khona lisiye emalokitshini ngoba imali ingekho kumbe sokudula kwamagama okubhadalela indleko yemitshova esifuna ukuhlawulwa ngamadola emelika omunye walaba bantu ngumnumzana Thabani Siphepha ocela idola lokugada
ngizama ukugada umtshova ngendlini ngibuyele ngenze ukuthi ngiphenduke kusasa ngabathi idola lelana ngenze ukuthi ncefike ngale lasendlini ukuthenga something ibhida lamanje vele ezulu alinanga impuphu ikhwelile impuphu manje sikhuma almost $6 ngiyathatha nge-$6 ngicela idola kwamanje things are tightening namthethelela ngobhida lela ngobhida le mpuphu umgayiwe
kodwa iningi lithi kukhala kusizi ngoba kula muntu ozalisiza loba ongalupha uncedo unkosazana Edith Moyo wondla njalo ufundisa abantu bakhe abathathu ngokuhamba ethengisa izithelo lembhida uthi akunkwali aphandela enye
siphandle lapha as you can see kuyabe kungani uyibeginner ngenxa yokuthi umumo wezinto yabafuna ukuqala ukuphusha usebenze ukuze la ukwanise ukuthi kwelinye ilanga who knows we might get a place and rent a shop lokho sengaba lo nana singena e-town ngo-10 siwode siwode sicale sikubhodabhoda from 1 sichayise ngo-5 bathi khaluphethe apho ngihamba ukhala ngukho ngihamba ucela ebantwini at least go around with something and unkulunkulu engabona into oyenza uzayiphakamisa ukuthi la mkhangele ukuthi from lokho ngiyathemba ukuthi ngizaya somewhere
umumo wezomnotho lokhu siba mubi ngamandla kweleZimbabwe ukudla kuyadula imali ayikho intengo yezinto iqansa nsuku zonke imuli eziningi zilala ngendlala sakwazi lokuthi siyaphila kanjani lo nyaka ngiyimane yesitho 7 ngobulawayo igama lami uyeza Jesus Banda
Umongameli Emerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umhlangano omkhulu wabatsha bebandla lakhe elezanu PF lapho athe usola abasebenza lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Umnangagwa uphinde wakhuthaza abatsha ukuthi bavotele ibandla lezanu PF ukwenzela ukuthi ikusasa yabo ibe lentuthuko. Ukuhlaziya ukuphume kulomhlangano sixoxa lomnumzana Dinashe Kambarami umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le Citizens Coalition for Change usithandekile mhlanga weStudio 7 uqale ngokumbuza amazwi akhulunywe ngabatsha emhlanganweni weZanu PF awukuthi amabandla aphikisayo kufanele axoxisane leZanu PF ukulungisa okuhluphayo elizweni andubana kuqutshwe ukhetho luka 2023
ngiyabonga ngethubaleli singakhulumisana kikho okumbe ngathi ngakho lebandla leZanu PF ngokuthi indaba zama reforms zizahanjiswa kanjani sikhangele ukhetho luka 2023 akukho esingakhuluma ngakho ukuthi sicine sesiphambanisa amalungelo abantu beZimbabwe abantwana beZimbabwe abakhangelele ukuthi ngo 2023 bazangena kukhetho bekhethe ibandla ababona ukuthi lingabancedisa ukuthi izinto zitshintshe eZimbabwe so yikho kuphela esingathi thina njenge CCC ukuthi yikho singahlala maybe sikhulumisana ngakho indaba zama reforms ukuthi ukhetho lube lokuthula ukumisa ukhetho luka 2023 kuyinto engaphambanisa lokwephula umthetho wamalungulungelo abantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi ngo 2023 baza besiyakhetha amalunga awe parliament lawe ama councillors azabamela ngo 2023 lo president abazabe bemkhethile babakhangelele ukuthi impilo yabo izatshintsha ngo 2023 sebekhethe uhulumende abambona enguhulumende ongaba khokhela izinto zitshintshe eZimbabwe thuthukise iZimbabwe sisiyaphambili So I think yinto esingeke sifake ku agenda ukuthi singahlala phansi sikhulumisane ngalolu daba.
Ungathi umhlangano lo owabatsha bebandla lezano PF ungaphuma lamacebo okuthuthukisa ilizwe yini lomnotho welizwe. Sesibona ukuthi bona baxoxisana lomongameli welizwe ongumkhokheli wabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo siyabona ukuthi ba khulumisana labaphathi intambo bakahulumende bengaletha yini intuthuko elizweni kumbe hayi ngomhlangano nje webandla labo.
Umhlangano wezano PF wabatsha abantanga bekhulumisana lokukhokheli wabo uMnangagwa umhlangano engingawubona njengekhokhasi mina kimi njengabantu abakhankasayo nje bevumelana abakuvumelanayo ngoba liyananzelela ukuthi izano PF isile mnyaka isivusa abantu beZimbabwe bayadubeka akulanto ehambayo sikhuluma kathesi kulento eziningi nje abangazi addressiyo bafake ozubuko abantu bayadubeka bamelela amabhasi beze befike ezindlini ebusuku lama accidents aba maningi amabhasi abagadiswayo amabhasi abo 1960. So akukho intuthu esingayikhangelela abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu esingayikhangelela kubontanga lama policies abangawafaka angayenza ukuthi into zitshintshe eZimbabwe. I think like lananzelela emalangeni adlulileyo abakwaziyo ngokuthi sebefuna ukuthatha imbuzi zabantu in this century angiboni ukuthi nxa kumele sibe sikhuluma ngento ezingathuthukisa iZimbabwe singathi ngo-2022 umuntu ebecabanga ukuthi uyahamba emzini womuntu ethatha imbuzi zakhe asilanto ezingcono yini njengabantwana beZimbabwe especially kubontanga.
Hello, ngumnumzana Dinashe Kambarami, umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Russia liqhubekele phambili libhomba endaweni eziningi kwele Ukraine ikakhulu izakhiwo elicabangela ukuba zincedisa ukuthwala izikhali ezinikwa ilizwe le-Ukraine ngamazwe angentshonalanga. Kusenzakala konke lokhu, inhlanganiso ezijiyeneyo zihlolisisa ukubulawa amahlayana kwabantu kwele-Ukraine libutho lakwele-Russia. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Associated Press ibika ukuba ele-Russia lihlasela izakhiwo ezinjengemigwaqo, injanji zezitimela lezinye emadolobheni abalisa iDnipro le-Odessa isenzela ukuba ivimbe ukuthwalwa kwezikhali ezinikwa ele-Ukraine ngamazwe atshiyeneyo. Lihlasela ngamandla njalo ele-Russia edolobheni le-Mariupol okulamasotsha labantu bakuleyo ndawo abasemigodini yokuzivikela kufektali yokulungisa insimbi. Kule nhlanganiso eziningi ezihlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana emadolobheni anjengeBucha, Kharkiv lamanye. Kulabanye abantu kwele-Zimbabwe abathi kuqondile ukuhlolisisa ukubulawa kwabantu ngele-Russia ngoba kwakukwenzakala lokhu eMatabeleland lenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegukulawundi. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi kwephula inhliziyo okwenzakala kwele-Ukraine.
Udaba lolu liyethusa kakhulu, kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake angena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqhakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinyo ukuthi kumiswe ukulwa lokho kwenziwayo.
Usibanda uthi
ngibona ngani indaba izacinisisiya eHague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kathi kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church uthi okwenzakala kwele Ukraine kumkhumbuza umbhuqazwe wekukurawundi.
Esilobela kwendaweni kuthiwa ko-Johnson ebhalagwe ngapha etsholotsho chiyakuyakiwe ngibixegu endaweni esijeneyo kulamangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama-shallow graves. Ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ile thambo emlonyeni. Lokhu kuya hlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma. Ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani ukuthunikisa abantu. Umuntu wonke wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. So nxa umuntu edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, sonke into kumele sihloniphane njengabantu. Yiko engikubona khona ukuthi lokhu kuyasikhumbuza ngempela i-ground lapha esindebeleni eZimbabwe.
Uyakhala lo mnumzana Mbuso Fuzwayo okunhlanganiso ye-ebhethu likaZulu.
Okwenziwa yi-Ukraine kuqakathekile kakhulu, kuqakathekile ukuthi ilizwe libe kwazi ukubana selilahlekele izizalwane ezingakanani. Kuyadanisa ukubana elakithi ngemva kweminyaka edlula engu-38 ngemva kombhuqazwe kasikabikwazi from uhulumeni ukuthi kwafa abantu abanganani ababulala yena. So mbona ngazathi okwenziwa Ukraine kungikhumbuza kwelakithi ukubana amazwe sibili abantu sihlukene.
Abahlolisisa okwenzakala kwele Ukraine bathi balakho ukuphanyeka udaba lombhuqazwe owenziwa ngele Russia emthethondaba we-International Criminal Court. Loba ele Russia lingasongxenye yenhlanganiso le. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngingo Kips Dube.
Kulive Talk kuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukulwisana lenhlupho ezidalwa ukungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe. Izigaba zemandebeleni zikhangelelwe ukuba labameli bedalele iParliament abalutshwana kakhulu ngemva kokhetho oluzayo ngoba izigaba zemandebeleni zikhangelelwe ukuba labameli bedalele iParliament abalutshwana kakhulu kukhetho oluzayo ngoba kwabhalisela ukuvota abantu abalutshwana. I-commission eyaba iziqinti zokuvota ama-constituency ikhangelelwe ukuphungula izihlalo zabameli ngoba iziqinti zimele zibe labantu ababhalisele ukuvota abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu ngasiqinti sinye. Kodwa izigabeni zemandebeleni zimbalwa izilabantu abaphansi kwaleli nani. Kanti vele kuyini ukubangela ukuthi abantu balesi sigaba bengabhaliseli ukuvota ngobunengi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo. Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngocubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu.
Abanye bavesithi ukuvota kakuthinti lutho kakumedi kungangcono vele sizidalele sidalise isikhathi ngoba izalo PF iyariga ama-election kuba ngumbono wabanye. Abanye bese besithi abamele sasibakhethe kabakaze basebenzele uZulu basitshengise sibili ukusebenza womfutho ekucineni sigcina sibonika zathi kakusiphathisi ukuthi kuvotwe. Abanye bese besithi njalo abameli ababekhethwe kwesinye isikhathi babe ngenani nezinto ezenzakala kwelakithi emandebeleni baya bengaphatheki kangako ukuthi basincedise. Yikho-ke ukuvota kakusincedi ngalutho kuba ezinye zezizathu zonalezo. Ezinye zezizathu izokuthi indawo lapho kubhaliswa khona ziyabe zikhathana lalapho abantu abahlala khona. Abantu-ke bese bedoda-ke ukudlalisa isikhathi sabo-ke behamba imango emide besiyabhalisa. Abanye abaningi njalo kabalazithupha kulo hlupho lokuthi izithupha abantu kabalazo abala ma-birth certificate bale nhlupho eziningi. Siyakwazi ukuthi baba nobhuqazwe owaqeda abantu lapho abazali bababhubha abantwana bengelazimali. Kodwa ekucineni kuyasilimaza nxa sesilabameli abalutshwane edalela ephalamende ngoba i-development ebehambelana lokuthi silama-sisi amaningi ongakanani.
Umnumzana Fuzwayo, wena uthini, ubona kuyini kahle kahle okwenza ukuthi abantu bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Izizathu ezishiwo nguNdlovu ziyizo kakhulu. Abantu kubameke bavotayo abantu kababoni intshintsho, njalo khonokho inkulumo kababa lo ukuthi ngo-2030 abereke khona psychologically yenza abantu beluze iconfidence ngevoto bayebevalisa zona izinto zadeyile ziqoxwayo. So ngibona ngazathi okuqakathekileyo ukuthi amabandla aphikisayo aphakama akhuthaza abantu ukuthi uma bengasukuma ngokuningi bayevota kungaba lontshintsho, ngoba abantu sebelahlekelwe lithemba. Nakhonokho okubaliswe ngundlovu okwezithupha okokuthi kunzima ukubhalisa, kunzima ukuthi abantu bezuze izincwadi esingathi izithupha abantwana abasakhulayo ngezinye zezinto ezenza kube nzima ukubhalisa.
Ufuzwayo uyavumelana lawo izizathu zakho ozitshoyo, kodwa ke mina bengifuna ubakwazi ukuthi bakhona abanye sizwa besithi amabandla akhona abawakhwabithi. Lina njengamabandla aphikisayo, mizamo bani eliyenzayo ukuthi abantu bakhwabithe amabandla enu baze bele ntshukuntshu yokuthi bayibhalisela ukuvota?
Okuqakathekileyo abantu okwenza bathakazelela amabandla babe bebona ubumeli babo kulawo mabandla, babona ukuthi kulabantu bakibo yini ababameleyo, kulabantu abazwisisa imihlupho abanazo yini ababameleyo. For example, nxa sisendaweni leseyedinga, sawumele izakhamizi zibone ukuthi balabo ubukhokheli kuleyo nhlanganiso, kumbe sisebrinthin e-Bedbridge, kumele babone ukuthi ubukhokheli baindawo obubameleyo kuleyo nhlanganiso. Yikho kwenza abantu baphakame bancedise. Yikho thina njengebandla-ke esitshilo le-Citizen Coalition for Change silobumeli obuvela izigaba zonke ilizwe lonke. Yikho-ke hhayi asikaze sibone kulokukhonona ukuthi abantu bathikeka bakhwabithi ibandla lethu kumbe ubukhokheli bebandla lethu.
Nafuzwayo, wena uthini nxa sikhangele amabandla ezombusazwe aphikisayo? Abakwenzayo kuyabangela na ukuthi abantu bazizwe befuna ukuthi bayobhalisela, kumbe labo yibo abayenza abantu becine bedonda?
Amabandla aphikisayo ukwenza kwabo kwesikhathi abantu imimoya ukubana bengayibhalisa nokuthi bengayivota, ngoba kanengi lengi uyathola ukuthi amabandla aletha abantu abangalabuntu abangayisibo ababafunayo, abangayisibo baleyo ndawo. As long as umuntu engabasebandleni ukuthi uzwanana labaphethe ibandla, bamthatha bemsuse khona le ndaweni yakibo kufanele endaweni yabantu abantu. Ikakhulu yona le into ngibona ngazathi iyandile kakhulu ema-development, especially koBulawayo, ngoba ungakhangela koBulawayo kathesi ukuthi okhansila bangaki abangayisibo bakoBulawayo abafakwayo. Khonokho kwenza abantu bakoBulawayo bebone bengalasizathu zokuthi bavotelane. So ngibona ngazathi kuqakathekile wena mbonile i-oda kusenzini, ngoba bunqube labomama ukhuphi bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisa. Kuqakathekile ukuthi beyond khuthaza abantu ukuthi bebhalisa, bekhuthaze nebandla labo ukuthi kalifake abantu bendawo.
Ye, nanto udaba baba Ndlovu.
Angilaqiniso lakho khona lokho, ngoba phela uyabungazi ukuthi lo muntu uzalelwe ngapho wakhulela ngapho. Okuqakathekileyo ukuthi umuntu azalelwe akhulele kuleyo ndawo abe yisizini yaleyo ndawo. Njalo abantu yibo abakhethayo. Thina-ke kuhle-ke kubandla lethu le-Citizen Coalition for Change ekuthini nxa kukhethwa umuntu ozamela abantu mbe kukhansile mbe kusephalamende, izakhamizi kuleso sigaba ezebandla lezingayisizo zebandla esingathi ama-stakeholders kwalomutho bayasho ukuthi lowo muntu bayafuna ukuthi abamele na kumbe hhayi. So kuba kuhle letho bantwini. Ngithemba ukuthi-ke ngo-2023 sizabe sesi-improvile i-system yangikhona yokuthi izakhamizi, ama-citizens endawo, ama-citizens akoBulawayo abe lo mutsho omkhulu kulaba abazabamela edale lephalamende lae kuma-council.
Ye, mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba Ndlovu?
Hayi, uNdlovu engabe khuluma uqakathekileyo ukubana ibandla lakhe beyond ukukhuluma ukuthi lizalalela okufunwa ngabantu, sikubonile oda selikwenza ku-Ward 26 lihambisile babhala baze badinga lezigidini zabo kukhulume kakubi ezivela ngale kwaHlangana.
Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Edwin Ndlovu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.